Lalelinga lithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje ke sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ngodaba lokubana kuyenzakala na ukuthi abantwana baphiwe isibongo sikamama ubaba yena ephila. Ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga.
Uthini wena ngembono eke ethulwa idalela eParliamente yokubana omama labo benelise ukupha abantwana izibongo zabo?
Ngikuzwile lani khona lokuthi omama banganika abantu babo izibongo zabo la nxa obaba bakhona bephila. Kuyaxaka ke lokho ngobana umama yena lowo ozabe enika umntwana isibongo sakhe angithi uvele yena kuze kube manje isibongo leso siyabe sikhethe uyise. Kuthi vele sizabuyela isibongo leso siye khona le emntwini wesilisa onguye okuthatha isibongo sakhe ngoba lowo mama ozabe enika umntana ngeisibongo sakhe kathi. Yena ubonga ngesibongo sikayise. Kuthi la umntana azambonge ngesibongo sakhe nxa bebalekela ukuthi izibongo zabobaba zingasetshenziswa akusoze kusebenzi okwakhathesi ngobana izibongo vele zonke ezikhona okwamanje zisukela kuboyise babantwana.
Khona esintwini akuzili na?
Kungazili kulani sibili. Umntwana ngowendoda baba. Indoda yiyo ethatha owesifazane imlethe lapha ekhaya kwenziwe konke okwenziwayo. Umama lo osefike lapha ekhaya usesiba yingxenye yalapha ekhaya kwabo kandoda. Ngakho indoda yikho abantwana benikwa izibongo zendoda ngoba indoda nguye umnikazi muzi. Umama ngumuntu wokuza lapha ekhaya. Ngingathi kala msebenzi kodwa sengizinto ukuthi ukuya kwabo kandoda owendayo ngowesifazane. Yikho lezibongo zithengisela ukuthi wendile lapha ekhaya. Nxa sekuyaguquka ngendlela kuvele kukabo esithini zethu kuyabe kungumhlola kuyabe vele kuzila. Asazi kumbe amalungelo abomama amatsha lawo asikwazi kodwa esintwini sakithi akuvele akwenzakali khona lokho. Yebo umuntu abalazo isibongo sikanina xa mhlawumbe ekhulele komalumake lako kuvakalwa ngokuthi ukhulele komalumake kumbe kweyisemkhulu ozala unina. Uyazila asikaze sikuze ukuthi abantwana bangaphiwa izibongo zabonina. Akukho esintwini, akukho futhi angikhona ukuzaba khona masinyane.
Sekulobufakazi bokubana obaba abaningi lapha bagcina abantwana abangasobabo. Ungathini wena nalo?
Yebo, kungaba njalo kodwa lokho phela ikunakanile, ayisiyo into ekhulunywa egcekeni. Akusiyo into eba yingqoqo nje emphakathini. Kanti angithi indoda nayo ize igcine lowo mntwana xa ingatshelwanga iyabe ikithi ngumntanayo phela. Ongakwazi ungakubonanga awazi. Kanti futhi esintwini izolo bekuthiwa ezalelwe esibayeni yakho. Lanxa bongaba le nkulumo ezinye ezithize kodwa kwakuzanywa ukuthi imizi yakhiwe abantwana bondliwe ngokufananayo. Yebo kambe bayatsho bathi umntwana waziwa ngunina. Ngeyindlela kuthi sesifuna ukuguqula inhlala kahle yabantu, impilo yabantu besintwini. Siyenze okunye okungayisikho. Kuzasidalela lezinye izinto emhlawumbe esingaziboniyo kathesi. Nxa umntwana indoda igcina umntwana ongasowayo ingakwazi iciliwe phela kuthi ukuthi umama lo uvele uguluva.
Hayi, isikhathi sesingasavuma. Ungavaleli sabalaleli.
Hayi, balaleli lisale kahle liziphathe ekwenzeni izinto zenu lapho lingaphambanisi amasiko akithi. Siyabonga.
Hayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle.
Ngiyabonga
lapho. Lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilani.